siyababonga ke uMavela sikanye lo Chris ngoba sinika izindaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 5 zibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Balamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPresident Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje.
Izolo umasipala kaKimisa ukwenze izimali ezibhadalwa ngalabo bonke abalemthofa kumbe singathi nefinisi amakomputa omenpower. Wakwenza izimali lezi nge-percentage efika yona ku-140%.
Kube lokuxokozela lamhlanje kudlakela uqhamuke phakathi kwabashayeli bemishova ethwala abantu uZulu kanye lamapolisa phakathi kwechitumbiza leHarare lamapolisa.
Into esikhona singeyokuthi bona sekuyindaba yokuthi information idluliselwe phambili. Abantu abaseParliament besokumele bafundiswe. Kumbe abantu abamela izinyanga, abamela amaprofita nabafundisi abasenakhi. Ibaso kumele ukuthi bafundiswe leyo ndawo.
Abohla ngothi lokulwisana lokusabalala kwegciwane eZimbabwe ole National AIDS Council NAC bakhuthaza amalungu ayedalela eParliament ukubana ahluze udaba lomaprofita ayenga abantu esithi ayenelisa ukwelapha yonke imikhuhlane. Inhlanganiso yobona ngenguqu eZimbabwe eZimbabwe Football Association izifa ithi amalungiselelo emidlalo yenguqu eyamaqembu wonke amela ilizwe aqhubeka ngemfanelo kungela dubo lokusilela kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lezo zizwa kulumsakazo. Kube lokuxokozela lamhlanje kudlakela oluqhamuke phakathi kwabashayeli bemishova ethwala abantu phakathi kwechitungiza leHarare lamapolisa kanye loZulu. Abashayeli bamise ukuhamba kwemota zabo besola inhlawulo ephezulu kakhulu kulowo oyabe efunyenwe esephula imithetho yokuhamba kwezimota emigwaqweni eyathiwulwe ngumasipala wechitungiza kanye lomkhuba omubi wamapolisa ukudinga ukufumbathiswa sikhathi sonke. Lokhu kuphazamise izisebenzi ukuya emsebenzini. Abancedisa abashayeli okondektha bale imishova babikwa begcine belwisana labasakhulayo bezanupf akabakade bezama ukubabamba ngamandla ukuthi babuyele emsebenzini. Kwagcina kubuya amapholisa kwaqhamuka ke inxabangxoza ukuthi amacelo amathathu elwisana laliphi. Umnumzana Mavela Sikhumalo, umqondiso wenhlanganiso yezakhamizi zeChitungiza, uchasisa kabanzi ngokwenzakale lamhlanje la izolo.
Izolo umasipala kaKimisa ukwenze izimali ezibhadalwa ngalabo bonke abalemthofa kumbe singathi nefinisi amakomputa omenpower. Wakwenza izimali lezi nge-percentage efika yona ku-140%. So labo amakomputa operators bathumezele abantuleli babo ukuthi bahlale phansi la lomasipala bacele ukuthi hayi i-140 iphezulu kakhulu kungcono iyehliswe ifike kufika engcono ukuze bona bangalahlekelwa izimali nebhizinisi noma kathesi bathi bona izinto kazimanga kakuhle emgwaqweni njalo bayabothwa lamapolisa lokunye okunjalo. Kodwa umasipala uyalile wathi hhayi thina sesigazeta lawa ama-prices kade sesibonile konke lokhu ukuthi izinto ziyahlupha njani njani. So kuthi yena leyo i-140% increase ihlala ikhona. So bona babuyela futhi basehlala umhlangano kodwa ama-committee on operators nabana bavumelana ukuthi bakhuphe izimoto zabo zonke emgwaqweni. So namhlanje ekuseni sivuke esikiniza izinto zingamanga kakuhle. Abantu baphuzile emsebenzini, abanye bacine sebengahambanga emsebenzini namhlanje. Noma kade kungiyela izimoto kade zithwala abantu. Abanye baqalise befuna ukuthwala bekade bengakomplayanga nalokho okwavumelanwa ngabanye, kodwa sibone ama-rank ukuthi masouth labanye abasebenza kuma community women bus kanti sebe organize le order lezinye izimoto zeshaya nokwehlisa abantu akade begadiswa kwezinye imithoko ekade ifuna ukuthi ithwale abantu. So kuqiniso ukuthi abantu kade sebethwalwa ngama-private cars, kodwa ama-private cars lawo abanye kade besaba kusho ukuthi abantu abaningi baqine vele sebephuza ukuthwalwa kumbe abasadlane baye emsebenzini namhlanje.
Ukhulume ngamakhombi lama-minibus abathwala ngamabhasi-ke?
Kathesi abantu abamabhasi sebebalutshwane, balutshwane kakhulu. Amabhasi a-aplaya i-roadfare estimator malutshwane, njalo amaningi akhona kasiwabonanga. Mbona zathi bona labo abalamabhasi kade behlaba njalo ukuthi njengoba amanye ama-commuter women bus imithova kade ithawa, yeye kade ithwala abantu, nabo kade behlaba ukuthi bangathawa kumbe amabhasi abo angagcina esekushiswa noma i-situation kade isingamanga kakuhle. Vele khonaphana ekuqiza municipality ema-ofisini labo kade bephonga ukuthi bangabona ikhondi khonaphana bayitshaye, kade bebuthene khonaphana bonabo abasebenza le mithova betshaya lamanye ama-passengers ukuthi lifuna ukuya ngaphi lina, buyelani ezindlini, kabuya mithova lapha. So i-situation yakhona kade ingambanga kakuhle.
Amapholisa wona-ke kade ngaphi ngaleso sikhathi?
Amapholisa uyabona lapha eZimbabwe amapholisa ethu ayakusiza. Ithe mina sengingena edrobheni kade ngibabona abaningi kade begcwele kuma-roadblocks, be-mountain ama-roadblocks, kodwa baphindlile ukufika bafike vele izinto sezi-out of hand, abantu sebetshawa, abanye sebelimala. Yikho okufike khona amapholisa baphindlile ukufika ukuthi bancedise.
Lo kube umnumzana Marvelous Khumalo, imqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zaseChitungwiza. Abohlangothi lokulwisana lokusabalala kwegciwane eZimbabwe ole National AIDS Council bakhuthaza amalunga edalela ephalamende kubana ahluze udaba lwamaprofita ayengabantu esithi ayenelisa ukwelapha yonke imikhuhlane engelaphekiyo okugoqela ingculaza ukuze baphume le mithetho elawula phezu kwalolu daba. UMavis Gama usipha lolu daba kodwa engulubale mina emoyeni. Lanxa kulilungelo lakhe umuntu wonke ukulandela ukholo aluthandayo njengokumunyethwa yisisekelo sombuso, abe-National AIDS Council bathi kuqakathekile ukuxoxisana ngalolu daba ngemva kokunanzelela ukuqonga kwabagcina sebegula okwedlulise amalawulo ngoba beme ukunatha imithi yabo bephetha sebelahlekelwa yimphefumulo. Abezempilakahle kanye labalwela amalungelo abaphila legciwane lengculaza bathi kuqakathekile ukuba kukhulunywe ngalizwi linye lapho kucetshiswa abantu ngalolu daba, hatshi ukubaqambela amanga ukuthi lumkhuhlane uyelapheka wona ungakatholelwa umuthi wokwelapha emhlabeni jikelele. Iningi lengcwethi zezempilakahle zithi kuqakathekile ukuhlala phansi lenkokheli zamabandla ezokholo la athi ayayenelisa ukukhulekela abaphila le mikhuhlane engelaphekiyo okubalisa ingculaza, kubonisanwe phezu kwengozi ebakhona nxa umuntu angayekela ukunatha imithi yakhe yena sewayiqalisa. UNkosazana Maureen Ngwenya owemzini we-Ashton Park eHarare uthi asikho isizathu sokuba balahlekelwe yimphefumulo asebephila ngamaphilisi njalo bephila legciwane.
Ngakho into esikhona singeyokuthi bona sekuyindaba yokuthi i-information idluliselwe phambili. Abantu abaseParliament yibo sokumele bafundiswe, kumbe abantu abamela izinyanga abamela amaprofita abafundisi abasenakhi yibo sokumele ukuthi bafundiswe leyo ndaba.
Bayiboniswe-ke ingozi yalokho abakwenzayo laba abazithi ngamaprofita, kuphathise ukulondoloza imphefumulo yabaphila lale imikhuhlwane engalaphekiyo.
Besuka lapho-ke sebezayidlulisela phambili besiyafundisa abanye babo ukuthi hhayi, umuntu angabuya esithi igcikwane lami kuthiwa seliphelile akutsho ukuthi seliphelile, but kutsho ukuthi lapho eselikhona alisabambeki kakhulu kodwa likhona. aliphelanga wena umkhuhlane lo usukhona ukhona zamchosi uzaziyo kufa uloko ulawo ngakho amaphilisi ungachishi
abe National AIDS Council laba kanye labenhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legciwane lengculaza bathi kunje sebengene imihlangano embalwa lenkokheli zamabandla okholo achiyeneyo lapho okwanda khona izehlakalo zokuma kwabantu kunatha imithi ngoba kuthiwa sekhulekelwe wasila lo olomkhuhlane ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingupraxedes Jeremiah ngilibalele udaba esilulotshelwe nguMavis Gama. Amankampani ambalwa elizweni lonke awavalwa ngekhefu lekhisimusi alakho kungavulwa khathesi khisimu ikhefu seliphelile kulandela ukubanzima kwesimo somnotho welizwe. Inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries ithi okwakhathesi kunzima ukuthi wazakale ukuba angaba mangaki lawo mankampani aza kwehluleka ukuvula ngoba amanye akhangelelwe ukuvula. Ngevikezayo lenhlanganiso ithi ngevikezayo yikho ukuzakhanya sobala kubana ngawapi sibisibili amankampani ayehlulekile ukuvula kodwa abanye abakhulumele Studio 7 bathi bekumele amanye amankampani avule kuyona le iviki ngomvulo kodwa lokho ivaliwe ingakavulwa omunye osomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga oyisiphathamandla sebandla le People's Democratic Party utshele iStudio 7 ukuthi akhona amankampani avulileyo kodwa kungelazi sebenzi ngoba imali yokuzibhadala ingekho.
Lo mnyaka uzaba nzima kakhulu ebantwini beZimbabwe ngoba amafektari amaningi la adekhuthelwa ngabalungu angabe evulile nje iminyango kodwa kumele abantu abasebenzayo phakathi. Lokhu okuthi ukuthi akula production akulanto eziyabe zisuka kula mafikari izinto ezinye ziyabe zisuka khona e-South Africa kuyotho ukuthi la abantu abamnyama abansundu la kuthiwa ngama-indigenous wona-ke ulunyaka bahle babhazalala bavalile ngo-December bahle bavalela kantolo nabavuli ama-sektari abo ngoba bengena okokusebenzisa imithina yabo ngabala imali emabhenki kababolekwa bethi bengabolekwa izimba ibale zikwelede kakhulu ekuzimba ezokuthi abasozibelelise khona ukuthi baqhubeke besenza ezamabhizinisi kuye kuthi izisebenzi vele ezinye zinama-seven months zingaholi so akusoze zikwenza ukuthi baphinde babuyele emsebenzini labo besebenza bengazange behole okwalasiyeni ngithona i-government yona iyesinekile nje ukuholisa abantu ize yabakhonisa kuona lo
engaba maningi kakhulu yini amakhampani angasoze avule
amakhampani maningi sibili ngoba lokhu sikuthola ngendlela ade becabana nabo ngezisebenzi ngokuthi sabala bani maningi kakhulu amakhampani njengoba sithi ukuthi amakhampani avule nje inyawo kodwa kuzenza ukuthi siwabone kakhulu ukuthi kawavulwanga uko-January March nase sizabona nje kungasangeni muntu kuleyo sektari futhi hhayi lapha sokwafa ngoba namaphepheni abasakiphi sebevala nje inyawo abavalelisane labona labo ngenxa yomthetho lo owathi i-3 months iyavumela ukuthi umthetho oshe zoba nje ne-40 years esebenzile nge-3 months ungambhadala angazihlaleli ekhaya so kube lula-ke kulabo banikazi bamakhampani ukuthi hhayi babhala amakhampani abo baphinde bakhotha abantu sanjanto
umnyaka usiyaphela lapha bese kuminjani ama-factory sizwa kuthiwa ungahamba uthola vele sokuzinsonto
ye liqiniso sibili ungakhangela lapha kubulawayo esikhona eBellmond sokunabomagaya sokunabobotwelpili sokunabopani amafektari amakhulu sibili lokho kutshengisa ukuthi amafektari asozevulwe ngoba abafundisi laba sebewadingi lamafektari babhadalela ukuthi kuzisebenzi baboni ukuyiphelelentii ngoba amathethi lapha eZimbabwe ngokubona kwami na amadla asesenza imali ukudlula amafektari sebele mali ukudlula amafektari ngoba abantu ngenxa yohlupho abanalo bayakhulu ukuthi bangahlanyela imali bazathola futhi eyinye khona phecheni so ichechi isingcono kulefektari laphezimbabwe
kuzahamba njani kakhulu kuwona lo umnyaka abantu abaningi bengasebenzi
hhayi mina ngokubona kwami njengaesi kupolitiki bona ngayi i-leadership yonke nje amaphathi wonke kanye lababusayo sizahlanganisana amakhanda sivumelane khonokho esayesikusho ukuthi ama-policies elizwe la yiwo ayenza ukuthi ilizwe leli iswele imali kukhanya ngani nabo sokuzwakala ezindleleni zabo ngoba kuqala bekungazwakali kodwa kuzulu nje wonke hhayi uma ngokuyalala
indlela ibulawayo kadingi iyo ama industry la kuthiwa kontuthu ziyathunqa. Ubona ngani zizabuyela zithunqe yini njalo intuthu?
Ngakusasa uhulumende lo okhona engaphuma kube lo hulumende wabantu, intuthu bobulawayo zingathunqa ngoba ikakhulu ukwenza ukuthi abantu benga-investi kakhulu bobulawayo yiyo i-confidence esithi ukuthemba ukuthi inotho yabo izasihlizeka njani ngoba ihulumende le ekhona yakho ukubhidliza inotho yakho ungayiletha lapho. Lokho silethemba lakho ukuthi abanye amazwe ngoba nxa sikhangela obaphelwane be-3 rand akhangela ukuthi lapho esithula khona umuntu abantu ade belima ngabezimbabwe ungaye emapulazini nawalisa abantu bezimbabwe. Ikhulu nxa kuthe kwasuka uhulumende lo bazabuyela bayethola iy'ndawo zokuthi balime bavule namafektari la esikhuluma ngawo abanikazi bakuwa amanye amazwe bavalile nje iminyango kodwa yibo abanini bawo ngaphandle kwawona la engikhuluma ngawo ukuthi asengamacheji hhayi lawo ayaqhubeka engamacheji.
Lo ke bengumnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party uxoxe lo Chris Gande we-Studio 7 ecingweni ekhona ngale kobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM le shortwave 4930-12080 laku 15460 kHz. Ku-Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection lamhlanje sikhangela ukusetshenziswa kwenkundla zebulenjini eze-social media. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lani lingene kuhlelo lwethu. Umsakazo eliwulaleleyo ngowe Voice of America owe Studio 7. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende welemelika usebike ngokuvalwa kwenkamba yakhe yemitshina yamadrone ngezansi le-Ethiopia eyayisungilwe ngenhloso yokulwisana labalwa becatsha emkhoneni lowo. Isigodlo sommeli wemelika e-Addis Ababa sethulela umbiko lamhlanje sisithi amasotsha wonke abakulenkamba awemelika asesukile njalo asuswa edolobheni le-Abha Minchi lapho kade kule inkamba le. Abeqembu labalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS babikwa behlasele indawo ezimbala ezenjiwa amafutha ezimota kwele-Libya lamhlanje ngokuthiya amabhomba emzimbeni kodwa amasotsha abikwa enelise ukubulawa kwabantu abaningi edolobheni elenjiwa lawa mafutha ele-Al-Sedra kodwa kwagcina kubulawa amasotsha kahulumende amabili. Kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlanje sixoxa ngokuhlangana labasakhulayo ebulenjini be-intanethi lasezinkundleni ze-social media lapho abaxoxa khona ngenhlupho zabo ezigoqela ukuya emacansini. Ngambe kulungile na ukuthi abasakhulayo laba abanjengonomathemba Primrose Ndebele osedumile ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook baxoxe ngalokhu. Sizame ukuxhuma uMandebele esehluleka ukukhuluma laye ngenxa yencingo ezingangeni kahle kwelezimbabwe. Ake sizwe ke umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcweti kwezamasiko yesintu exoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Abangibona ukuthi ngabe mina usebenzisa kuhle ikhadi zonke ngobana vele abantwana ngabantwana nxa bebodwa kungela yihlo lomuntu omdala nolimi lomuntu omdala indama yokuthi kubasemahlangeni angithi imamba iyabe eyalungile ukukhaya idibu sebuceleza angiboni ungaba lento engaphuma kubo nxa bebodwa ngobana abalihlinde khonoko abawutshelwa ngamakhanda abo akulanto entela aphuma khonabo mnenalo omeni wakhona sibi ungaba vele ngelihle bethu abadala nomphakathi ungaba yikugama
nxa abantwana bebodwa-ke beqoqa-ke zamacansi wena ubona zani kodwa akulunganga yini ngoba phela abadala abaningi abakhulumi ngakho
kukhona ukuxoxa ngalayiki ngamacansi kuphela buyafana lokusela lokukhuluma ngembanje nokudakwa ukukhuluma ngotshwala nezidakamizwa okunye kungabanceda abantwana nxa bexoxa bengomntana umntana lo mntana bebona umtana nxa bebona umtana ukuthi bayagana akulazo indinga loku kuyafana nje lokuthi baqoxe nemfundo yabo ukuthi balinga njalo nje babe ngabantu abalingenela nxa bexoxa ngamacansi ukuthi bangazibamba babo njani empilweni ukuze bavikeleke baphile babe ngabantu abadala akunabobinhle lapho okumbi ukuthi baxoxele bexoxela ukuthi babone ukuthi bangenza kanjani bazame lokho abalilabo emakhanda abo lokho sibiyibonaina ngabe ngithekile kade vele ingoqo kumele ibe nje ingoqo eyakha impilo yomuntu akhe abantwana bonke labo abantu abadala
kodwa phela kukhona okunye ukuthi abantwana nxa bexoxa ngento lezi bayakhana phela kwesinye isikhathi akunjalo
yikho kutho kwesinye isikhathi bayakhana kodwa phela na abanye mhlakha abanye bayaphilile yibo bangakhala ngobana lokhu esiyi-technology kwenza impilo ibengcono kwabanye kube kati kwabanye ubungcono bawufuna ukuthi uba yithiyeni yokugcineni iye bangakhala siziqiniso zona lelo bakhona abangakhala kodwa singakubalekeki-ke khona lokuthi ngokwazi kwethu abantwana njengabantwana vele izimozi ziyabe zikhona phakathi khonapho yibo kuyabe kufunekani ilihlo lokuthi omdala bangakhala ye kodwa kumele bakhale kube yinhlo lokhona ukukaba kwenzayo
lo-ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla ekhuluma ingcwethi yezamasiko ekhuluma lo Gibbs Dube ngezamasiko owe-Studio 7. Umongameli Barack Obama welemelika wethule umbiko oqakathekileyo phezu komthetho okhona elizweni lakhe wokuthengiswa kanye lokuthengwa kwengwagwa kumbe imbhobho elizweni eseligcwele ingwagwa esezandleni zabantwana abasakhulayo lalabo abalahlekelwa zingqondo. Asizweni ekhuluma.
We are the only advanced country on earth that sees this kind of mass violence erupt with this kind of frequency. It doesn't happen in other advanced countries. It's not even close.
I-America ikhanyangazani yilo lodwa ilizwe elilobudlongodlongo lobu phakathi kwamazwe wonke athuthukileyo. Akwenzakali konke lokhu kwamanye amazwe. Kukhanyangazani sesikubona lokhu kungani kulungile. Kodwa siyakwazi sonke ukuthi akulunganga. Kulokuthi sicabanga ngokulungisa sitshona sisilwa kuphela ngalokhu kambe siza kulungisa sokutheni.
I think we can disagree without impugning other people's motives or without being disagreeable. We don't need to be talking past.
Abantu abaningi bavumelana ukuthi kumele silulungise udaba lolu lwemibhobho. Ngakho-ke ngiza kwenza umhlangano omkhulu kusasa wokukhuluma labantu ngodaba lolu. Kumele sibili sikulungise lokhu.
Lo-ke bengumongameli Barack Obama welemelika ekhuluma ngenguquko afuna ukuyiletha emthethweni wokuthengwa kanye lokuthengiswa kwembhobho. Inhlanganiso ebona ngenguqu eyeZimbabwe Football Association iZifa ithi amalungiselelo yemidlalo yenguqu eyamaqembu wonke amela ilizwe aqhubeka ngemfanelo kungela dubo lokusilela kwemali. Isikhulumeli senhlanganiso le uXolani Gwesela utshele iStudio 7 ukuthi udubo lwemali okwakhathesi baluzwela emaphaphandabeni kuphela.
Into zonke zihamba kuhle. Abafana bethu abadlalela kweleZimbabwe esingathi ngesilungu ama-local best players bayadlala kumdlalo wesihlanu African Nations Championship le kweleRwanda sibafisela ukuthi bahambe bayenqoba wavele kukhapu sangavelele sikuthabe lapha kweZimbabwe amantangana ethu angangadlala eBrazil eRio umdlalo wama-Olympics abafana njalo bangadlala kuma-qualifiers enkezo ye-Africa Cup of Nations baphinde badlale njalo kumncintiswano wamazwe awemzansi we-Africa awegugu esiwathi esiyithi yona i-COSAFA tournament abafana bethu bayakwazi ukudlala ibhola kakhulu sinekuthemba ukuthi awanqoba sithabe.
Siyasizwe kulodubo lokusilela kwemali. Libona ngani yonke imidlalo le osuyikhulumile izaphumelela na?
Ngicabanga ukuthi siyabona ukuthi indawo engukhu le ayisebenzisa yodwa. Kumele sincedisane njengoba leZimbabwe uhulumende ancedise, abamakamela bancedise. Lalo elikhonapha eDiaspora lincedise lani ukuze elizwe lethu liphumelele. Imali sayidinga futhi zafulele njengezikomiti entsha edingamela ngoba uthiyangwa izezikomiti leyi siyenze into ezinhle kakhulu. Sinethemba ukuthi bazenza umdlalo ongugugu kube mnandi. Laba abezekezikomiti zenza into ezimangalisayo ngabe siyakuthaba ngokuthingamelela okuhle ababenza induku.
Lo-ke bengixolani Gwesela isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Football Association eyeZifa. Uxoxele Chris Gande ecingweni eseHarare. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ingoma emnandi ngempela ingoma kaVivi Ngiwane, ingoma ethi Sithandwa. Ugqiba uhlelo lwethu ethi sikhangele ebezikhokhela lamhlanje. Kube lokuxokozela lamhlanje kudlayela oluqhamuke phakathi kwabashayeli bemishova ethwala abantu phakathi kwetshitungiza leHarare lamapholisa. Abohlangothi lokulwisana lokusabalala kwegciwane eZimbabwe olwe-National AIDS Council bakhuthaza amalunga edalela ephalamende ukubana ahluze udaba lwamaprofita ayengabantu esithi ayenelisa ukwelapha yonke imikhuhlane. Inhlanganiso yobana ngenguqu eyeZifa ithi amalungiselele emidlalo yenguqu yamaqembu wonke amela ilizwe aqhubeka ngemfanelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Ngithi sithi lingayikhatshana, uLive Talk iyalandela.